sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 18 kuMpalakazi 2022 mu Cape Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Accordingly, Douglas Togarasi Monzera is declared duly elected president.
Umnumzana Douglas Monzera ukhethwa ukuba ngumongameli webandla le-MTCT.
Umnumzana Lamandla lapho kuvala nje injongo ngoba uyizombile kube ngoba umthembo usebenza khona kube ngokugolide osebenza khona.
Italo le-Senate likhangelwe ukuba lizahlolisisa umthetho obunjwayo olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo usanda kwethulwa litale le-House of Assembly. Iqembu lomculo elinobuntu lithi lidinga amalunga amabili asele kwele Melika kulandela ukugqiba kwabo uhambo lwabo. Ele-Argentina lingqikilana lele-France emdlalweni we-World Cup Final. Zalathulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla le-Movement for Democratic Change namhla lenze umhlangano walo omkhulu owe-Congress lapho amalunga alo akhethe ukuba umnumzana Douglas Monzera aqhubekele phambili engumongameli walo, kubika umlondolozi Ndlovu.
Akula muntu ophikise kumbe obencintisana lo Monzera kukhetho lukamongameli kulandela ukwehluleka kwamnumzana Morgan Komichi lo mnumzana Elias Mzuri abaswela ukukhethwa ngamalunga abo ukuze bangene kukhetho lolu. UMonzera utshele amalunga ebandla leli eHarare City Sports Center ukuba bazancintisa kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Uthe bazanqoba kukhetho lolu. Esethula impumela yokhetho lwebandla leli, umgcinisihlalo ugatsha olubona ngezokhetho umnumzana Thomas Masingo uveze ukuba uMonzera nguye onqobileyo.
Nominated and opposed accordingly, Douglas Togarasi Monzera is declared duly elected president.
UMasingo uthi abazancedisana loMonzera emsebenzini wakhe ngumnumzana Chief Ndlovu oza kuba ngumsekeli wokuqala lonkosikazi Pauline Mpariwa osengumsekeli wesibili. Ekhuluma emhlanganweni lo, uMonzera uthe umhlangano wabo namuhla utshengisile ukuba ibandla lakhe liqine saka. Uthe ibandla lakhe selilungiselela ukhetho oluzayo.
President yedwa uyokhethayo ukuthi amakandidates ngobani.
Amakandidate ye-MTC azosala ukuthi bani bebantu lakhe.
Umnumzana Mike Mathe ngomunye wabangenela umhlangano lo.
Esibona ngani bendawo bengancedisa ukuthi ilizwe leli liye phambili. Kahle kahle into esiyifunayo ukuthi ilizwe liye phambili, athi ama-youth sithole ithuba lokuthi sisebenze kuhle. Hayi, njengoba laphana kufunakala abantu ama-youth kahle kahle bebaningi befuthi. Nxa ama-youth engavuthi kuyabazima. banqa ukuthi singaphuma siregister sizothi kabe kuzayitsha.
Lokho kusekelwe unkosikazi Martha Sibindi ovela kobulawayo.
Tilapha yi win lose njenge Morocco le Argentina okuke kwayenza kahle. So lapha siku France le Argentina.
Kodwa omunye osekela ibandla leli umnumzana Silas Zakhewu uthi ibandla le-MDCT seliphazanyiswa ngabantu abathanda imali.
Lethu kwaSilas Zakhewu nogravelton. So ngiyayelipho ndiye kuthi MDC yaphalala nekuda kweyi. Some of the people vari mu-MDC
sithi thina umhlangano wethu we-MDC usigcwele abantu abangakhulumi iqiniso. Nxa ngisithi abantu abangakhulumi iqiniso ngithe ukuba basetshenziswa lebandla le-ZANU-PF ukubulala umhlangano wethu, ukutsho uZakhewu. Umnumzana Elias Mzuri owayefisa ukuba umkhokheli webandla leli kakhethwanga nguZulu usalungiselela umhlangano we-Congress lomunye wakhe umnumzana Morgan Komichi. Umzuri kabuyanga emhlanganweni lo. Umnumzana Solomon Chikwero nguye osebambe isikhundla somgcini sihlalo ebandla leli ebesiphethwe ngukomichi. Uzasekelwa unkosazana Yvonne Msarurwa.
Italy Senate likhangelelwe ukuba lizahlolisisa umthetho obunjayo olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo usanda kwethulwa yi-House of Assembly. Italy leli lilakho ukuhlolisisa i-Private Voluntary Organizations Amendment Bill ngozibandlela. Abaphikisa uhulumende bathi zizathwala nzima inhlanganiso ezizimeleyo ibhili le ingenziwa ukuba umthetho welizwe. Kodwa uhulumende uthi kumele inhlanganiso ezizimeleyo zihlolisiswe ngoba ezinye zazo zilwisana lebandla elibusayo. Umnumzana Daniel Molokele umele iwange central leader lepalamende uthi kuzabhidlika inhlanganiso eziningi ibhili le ingaba ngumthetho welizwe.
Private Voluntary Organization Amendment yiyo umthetho sibile mina engawuamukeliyo, umthetho omubi olisi democracy oyayenza kube nzima ukuthi ama-NGO naseZimbabwe asebenze kuhle ayikhululekile. So mase kwenze ukuthi kuthini i-Senate sizahlala icubungule indaba ye-bill ingayiqeda ukuyidibetha nama-amendments ibisiyivotela la ingayiqeda lapho isidlulisa ihanjiswe kumongameli welizwe kuthiwa ngesilungu i-presidential assent. Njwa i-parliament yajenile ngolwesihlanu iyazi iyevula ngo-24 kuzibandlela kutho ukuthi umthetho lo sikhalele ukuthi uzaba ngumthetho elestimate ngo-March next year.
Ye, nxa sikhangela-ke umthetho lo obunjwayo akusitshele-ke ngamafitshane ukuthi uthini umthetho lo.
Intembi ngomthetho lowu uyafanana nalokhuyana okuthiwa patriotism bill. Unikeza amandla uminista okurejista nokudirejista ama-NGO abona ngathi asebenza kwezepolitiki. So uministry yadecide ukuthi i-NGO le ngiyibona ingasebenzi kwama-NGO esebenza kwepolitiki. Umbuzo ubusithi why yena uministry ophiwa amandla okudecide ukuthi inhlanganiso le yenze politics ngasopolitiki. Lokhu kwenzela ukuthini kusasa onke ama-NGO abangathandiyo bona njengeZANU-PF bazaphonga udecide ukuthi le i-NGO asayirejista sesiyidirejista. Okunye banikeza uminista amandla ukuthi abuzisise ngokuthi i-NGO yakhona inikwa mbani i-support isisekelo like esemali i-funding support. Kuningi okukhona okwenza kube nzima ukuthi ama-NGO asebenze ekhululekile eZimbabwe. So ngumthetho omubi kakhulu osikhumbuza insuku zeRhodesia zabo-Ian Smith, umthetho ongelani ne-democracy okumele wonke amaZimbabweni angawamukeli.
Umnumzana Daniel Molokele umele iwange central edale lepalamende. Sixoxe njalo lo mnumzana Joseph Juma okubandla leZANU-PF.
Nyake mbone hivi nikona ni madrobeni baada ya beti zoni ya bisha ama vulnerable families labo pela chiti ama offers ya chie haba zani kube ama widow haba chie ngomgabo kwa ukini wana ugini kia ya bantala benefit ya wabana ubonu mundo sere ngayi ya kuhula umundo nga chile ziyo odi nga lulu ngedo galo tolu lulu ngedo nye nga yodi kona basila bekene wefagana ngobo pururu bango kumbe ngobo tino nyeisha aniswe chize kumbe njene mbele chie chine kwa zina chize ogumele odi nga ngabe basebenzisa lezo mali ngakho. So ibhili leyo izabuye ikhangelise zonke zimalezi bona emisebenzi yokwenza likwenza yini nomqoqo kumbe selisuka lapho lisenza okungayo.
Ye, siyabona golide kula bantu abakhonana besithi hayi ibhili leyo ngokubunjwa kwayo inika ke uminista kumbe ngithi umphathi ntambo ohambelana nakhonokho ubona ngezinhlanganiso ezizimeleyo amandla amaningi ukuthi ulakho ukuthi avalise ukuthi hayi yenjiwe leyo ayivalwe leyo ayivulwe kumbe senze lokho lalokho ubona njani khonokho.
Uminista ngumuntu ohlala lapha eZimbabwe njalo ongasoze ovela ephathini ethize njengoba sisazi ubana ama-MPs nxa bengena bangena begqoka amabhathi amaphathi. So lowo minista engumuntu wephathi yeZANU PF nofike nguminista embizi nephathi ye-TCC labavela khona bakhona abantu abahluphekayo abadinga lolo sizo olubuya lama-NGOs lawo. So akula muntu ozavumela ubana uminista apho kuvala i-NGO ngenxa yokuthi mhlawumbe uyayizonda nje yena personally. Kodwa uzevala ngoba izenzo zabo njalo zingasahambelani njani lokho kumele bekwenze kumbe lokho imali okumele isebenze khona ngakho esigabeni esithize. So uminista njalo manje lokho kuvala nje enjiwo ngoba uyizondile kube ngoba umthembo usebenza khona kumbe ngugolide osebenza khona hayi uzayivala ngoba ibuye ifithi izoncedisa intandane kodwa ibonakale isinika izimali abantu abantu abazali babo bekwaniwe abantu abasebenzayo abanganidi kulena ngalo laphathiswa laba abamele bephathiswe bengasaphathiswanga yikho lapho uminista azabuye azenza khonokho. Nxa ungumthakathi uzethuka kodwa nxa ungabambi lutho awethuki lutho. So uminista kasizapho kuvuka njeba ukuthi le ngayivale le angayivale le angayivale nxa usenza kuhle iyazenzela-ke kuhle into zayo ingaphanjaniswanga.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla leZANU PF besixoxa laye ekobulawayo.
Kolobecha gutala gutala becha sisa kolobecha izinana
kalonjani amalunga amabili eqembu lomculo ele nobuntu athi amalunga sizaphinda njalo amalunga amabili eqembu lomculo ele nobuntu athi kulamalunga alo amabili uBrenda Rera loEther Dube abasele kwele Melika abanye babo bebuyela ekhaya. Iqembu leli belethekelela kwele Melika lapho lihambe khona indawo ezijineyo. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lomnumzana Dumisane Moyo umqondisi weqembu leli.
Ukuthi kwenzakalani lathi nje asikabikwazi ngoba sileke singakezwa ukuthi uEther lo Brenda ukuthi beze benyamalale kwenzakaleni njalo umqondo wabo uyikwini. Lathi asikabikwazi ngoba asikezwa from their side. Lapha nje esikuthembayo ukuthi ngabantu lapha abakhona bayaphila ukuthi mhlawumbe nxa besizwa siyacela bakithi ukuthi khona besibhalele besitshengise ukuthi khona lapha abakhona bayaphila.
Lenzeni ngakho khonokho umoyo ukuthi uzame ukuthi libadingadinge ukuthi libone ukuthi bangaphi?
Okokuqala sabikela u-agent wethu khona ngapho e-United States of America samtshela ukuthi khona kulama members ethu amabili esingaboniyo njengoba isikhathi sendiza sasesitshayile. Labatha abathathi abasebephakathi basebe lokudana okukhulu kakhulu sebe confused labo ukuthi khona kanti kwenzakalani. So sabikela u-agent, u-agent waseyithela-ke emapholiseni awe-airport lamapholisa nje jikelele ase-New Jersey ukuthi khona mhlawumbe ngabe kule nto eyonakeleyo kumbe ngabe begula kumbe bengabe betshontshiwe isigelekeqe kuyabe kungaziwa ukuthi kuhamba kanjani.
Konke lokhu ke kutshoni nxa sesikhangela iqembu lelinobuntu baba moya.
Ya ukuthi kutshoni nxa sikhangela-ke iqembu lelinobuntu lokhu okwakhathi sekunzima kakhulu ngoba lathi sisadidekile kodwa-ke besike sakhipha-ke i-statement sisitsho ukuthi hhayi nxa kuyukuthi sibili kunjalo ukuthi laba sebehambile laba abane abaseleyo uThandeka Moyo noDuduzile Sibanda noZanele Maninga noJoeline Sibanda bazaqhubeka bezame ukusebenza before bezame ukurebranda igroup kaja ukuthi uculo ungami njalo lapha kade besebenza khona kube kuqhubekela phambilini.
Umnumzana Dumisane Moyo ngumqondisi wenobuntu besixoxa laye ekobulawayo. Sangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba uZweli Mkhize lomongameli Cyril Ramaphosa kukhangelelwe ukuba omunye wabo ulakho ukuthi amele i-ANC kukhetho oluzayo. Ababili laba kwamanje bancintisana kukhetho lukamongameli emhlanganweni omkhulu weCongress owebandla le-African National Congress. ELeRussia libomba ngamandla izitishi zomlilo kagesi kwele-Ukraine. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ELeRussia lithi lizaqhubekela phambili lisenza lokho. Sokwesikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla ngonangale ke uLupane ngilobaba uThembelani Moyo ingcedi kwezamasiko esintu. Baba Moyo, siyakwamukela kuhlelo ba.
Siyaphila baba, dubele njani emsakazweni?
Hayi, siphilile. Akutsho sibili ukuthi kulezi nsuku kubanjwa njani nxa sikhangele usiko lolu lokuthi amajaha ayakhuliswa ngomalume labanye abathize. Sokubanjwa njani khonokho kulezi nsuku?
Sokuyisikhiwa, akuse njengakudala umfana lijaha. Rarani sithi nxa seliyukuthi selibona ukuthi selikhula belikhuluma nomalume kumbe seliqalisa ukuthandana namankazana kumbe selizenzani konke okwenzelo nje selikhuluma nomalume elimazisa ukuthi hayi sikhathi esi malume sokunje empilweni yami manje owakulezi nsuku abafana amasiko abasabaranda abanawo sebesebenzisa isikhiwa njengokuthi babulele abantwana vela basaranda abanabo ukuthi benake izinto zamasiko
singathi vele sebephila ngeWhatsApp kuphela lokulalela nje abanye babo
vele akusekho into emasikweni into esisele nje ukuthi konoku okukhona wokuthi abantu bonke bethathana belobolana amajaha kuningi vele abasakunanda abanabo sebezigijimela into zabo WhatsApp lezi nyokobosicho so kunzima kakhulu ukuthi amasiko kusebeleke ngendlela yangikhona owenzela ukuthi abasakhulayo labo abalandelayo bephi begagadlele kwezemvelo ezaziphila ngazo ubugogo
pho manje kuvuselelwa njani moya
ngezinga lempilo eselikhona labadala asebekhona sokumele ukuthi sixhumane labo kakhulu ikakhulu thina abadala sise abangani batsha sizama ukuthi bona babangani balenhlonipho abalalelayo sibafundise ukwenzela ukuthi umthonselalanyana wona lo wamasiko ebuntwini bamajaha kube lokhu bukhona bulontulozethekile
ye phosela ukugcina moyo
amajaha sikukhangele nje kakhulu kwathesi impilo abayibambe njengokuthi umuntu olijaha nguye ubaba yindoda umuntu othengiweyo onakekela abantwana odinga imali odinga yonke into so kumele ukuthi khonokhana kuqakathekile ukuthi isiko lakhe ubuntu bakhe abuqakathekise akubambe akugagadlele imfundiso ayitholayo kwabadala ayibambe ayigagadlele ukwenzela ukuthi ubuntu abantu belokhu beqhubekele kusiya phambili hayi khona lokho esethu kubona kulezi nsuku abafana sebebulawa yintengo ebuseni nininini konke bafana sebegcwale entengweni kuphela akwazi lokhu akunamuntu kakhulu
ye lapha-ke besikhuluma lo mnumzana Thembelani Moyo ingcedi kwezamasiko esintu kunangale-ke eLupane sibonga kakhulu ungadinelwa kusasa baba Moyo
siyabonga kakhulu mzala
Omanje sike sizwe ezokholo lesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama ngotungamili nkumo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Siyahlangana zihlobo zenkosi ezithandekileyo. Ngalolu suku lwanamhlanje sihlangana kuze insuku esokuthiwa likhefu lekhisimusi. Namhlanje ke sikhumbuzane ngazo zona lezi izinsuku ezigoqela usuku lwekhisimusi esazi kuyingusuku lokuzalwa kwaJesu. Namhlanje ke ngithe ke sikhangele ukuqala singakayifika kulo kanye usuku lokuzalwa kwaJesu kule ndaba eyendulela ukuzalwa kwakhe kodwa layo ekhuluma ngosuku lokuzalwa lapha ngikhuluma ngendaba kaJohane owagcina sokuthiwa uJohane umbhabhathizi lowana owayebhabhathiza emfuleni uJordani lapho abantu ababevuma izono zabo khona. Ilizwi lethu ke lanamhlanje ngaleyo nkulumo yokuzalwa sizayithola encwadini kaLuka isahluko sokuqala amavesi amabili 18 lo-14. Kufundeka kanje verse 18, kepha ingelosi yathi kuye, ungesabi Zakhariya, ngokuba isicelo sakho sizwakele, umkakho u-Elizabethe uzakuzalela indodana uyiqambe igama lokuthi uJohane. Uzakuba nokujabula nokuthokoza, wena nabaningi bazakujabula ngokuzalwa kwakhe. Siyezwake lapha ukubana lilizwi leli okuthiwa lakhulunywa yingelosi kuyise kaJohane uZakhariya owayethethe u-Elizabethi kuthiwa baba lesicelo sokuthi kambe bangazuza umntwana na, ngobana lathi sonke siyakwazi ukuthi abantwana yisipho esivela kuNkulunkulu. Bona kuthiwa basebekhulile, kodwa-ke uNkulunkulu wayizwa imithandazo yabo wathumela ingelosi ukubana iyetshela uZakhariya ukubana uNkulunkulu uzawuphendula lowo mthandazo. Kodwa indaba emfisa sikhangele kuyo yile kuverse 14, uzakuba nokujabula nokuthokoza, wena nabaningi bazakujabula ngokuzalwa kwakhe. Ilizwi lithi-ke wonke umzali uyajabula nxa ethe wathola ingane. Sasizwe inxa zonke indawana zonke kuthiwa amhlophe amhlophe amhlophe, kufiselwana inhlanhla ebazalini lo mntwana lo oyabe esele. Nanku-ke lapha lakho kuthiwa uZakhariya ngokwakhe wayezajabula, kodwa kukhulu kakhulu ukuthi nabaningi bazakujabula ngokuzalwa kwakhe. Umbuzo ubususithi, bangaki abajabula ngokuthi wena wazalwa? Yebo, abazali bathi amhlophe wakhula, kodwa ekukhuleni kwakho ulethele abangaki ukujabula? Abanye bazalelwa ukuletha intokozo ebazalini nasemphakathini, kanti abanye bazalelwa ukuletha izinhlungu lokuhlukumezeka kwabanye emphakathini. Abanye abathi amhlophe baze bacabanga ukuthi engxenye badlalisa amagama abo ngokuthi amhlophe mhlazana uzalwa, ngoba usuwaphenduka waba ngenye into engafanani lesipho esathiwa amhlophe isipho esivela uNkulunkulu. Ukhona omunye ubaba engaye ngabala kwenye indawo esithi umntanakhe sekhulile senza izinto ezingayishizo, uthi lo mntwana lo kangimphiwa nguNkulunkulu. Ukuzalwa kwakho nge-birthday yakho kulethelani abantu? Kuletha injabulo? Awuzibuze, asikhuleke. Baba, sicela ubana usuku lokuzalwa ngamunye amunye kube usuku lokujabula kulabo esihlezi labo le mndenini yakithi. Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Sawukhuluke uNtungamile Nkomo ungathina lokusasa. Sike sizwe ezabatsha. Namhla kuhlelo lwabatsha sixoxa loMeli Ndlovu oJova Intshelelezane, okwamanje usuka kwele South Africa esiya koBulawayo. Sakwamukela kuhlelo Meli, akusitshele ngohambo lwakho lolu.
Sanibonani, linjani ngezindawo ezitshiyeneyo. Thanda ukubonga isapoti engithola kuzulu wonke ejikelele. Ngibonge lo Dingani Publishers ngokungincedisa lapho okungikhama khona. Izofika Tuesday 20 December 2022 siyabe sifika koBulawayo. Kutsho ukuthi sizofika emini ngo-12. Sizoba lokuphumula amahola ambalwa eGwanda Hotel. Angithi siyazi iGwanda Hotel, indlela sisebenzisa u-R101 until ePolokwane, then sicontinue ngo-N1. Singamadoda ayi-6 njalo kule Team Vitality elokungincedisa elokuchova nayo bazojika endleleni, angazi bo bazofika ePitoli or eCenturion, so kuzophuma ngabo ukuthi bona bathi. Ngizothanda ukubonga, ngicela nesupport kubalandeli, izakhamizi, obaba, omama, obhuti, osisi. Ngiyathemba iphupho lami selifezekile. Uma ungacabanga last year kube lokukhulukhuluma lenkulumo ezinye ezingekho mnandi, kodwa mina ngizame ukuthi ngiqinisele, ngizinikeze isikhathi. Njalo bekube lobunzima kakhulu ngoba akusiyindaba encane ukuchova ibhayisikili usuka eSouth Africa usiya eZimbabwe kobulawayo. Kube lo msebenzi omkhulu kakhulu.
Yes, singathi ke ujongeni kuhambo lolu.
So kuzoba le charity or singathi donation ezikolweni zesecondary, especially kobulawayo. Nginethemba lokuthi iGuhole High School izothola usizo ngoba kuyisikolo engifundekiso, abaningi bazi ukuthi ngifunde eGuhole Secondary School esekhezi eMaphisa. Angithi kulokuthiwa i-charity begins at home ngesilungu.
Ye, vala ngamafitshane khonapho mele.
Ngizothanda ukuvalelisa. Ungaba yelo mbuzo ucingo lwami 27785594792 iMTN yeSouth Africa. Ngizothanda ukuphinda futhi njalo ucingo lwami luthi 27785594792. Ngiyabonga kakhulu, nisale kahle.
Namhla kuhlelo lwabajabe sixoxa loMeli Ndlovu ojova intshelelezane. Sikhuluma nje omanje usemangweni usuka kwele South Africa esiya kobulawayo. Wezemidlalo iqembu le-Argentina yilo selithethe isicoco se-World Cup kulandela unqoba kwalo iqembu lakwele France. Sikhuluma nje-ke basanda kutshaya imbekwa. Siyabona-ke ele-Argentina lithele emambuleni amabhola-ke amane, kwathi-ke ele-France amabili. Ele-France-ke likhuthe amabhola amabili njalo. Amaqembu la abe ujike lobhanqa 3-3 kusiyafika emaphethelweni omdlalo. Kwasekungena-ke u-extra time kwaba njalo nje. So-ke singathi i-Argentina elikhokhelwa nguLionel Messi selithethe-ke isicoco se-World Cup. Kunjalo-ke bathandekayo. Lo-ke ngumculo ka-Minites uyindoda-ke utshaya sibili kuzwele umdumo wamakhosi. Singagqibi uhlelo lwanamhlanje ngothi sikhangele ebeselazo. Mnumzana Douglas Monzora usekhethwe uba umkhokeli webandla le-MTCT. Ijala lesenethi likhangelelwe ukuba lizahlolisisa umthetho obunjwayo olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo owethulwe ngolwesihlanu lidala le-House of Assembly. Iqembu lomculo elinobuntu lithi lidinga amalunga ablo amabili. Ele-Argentina selinqobe ele-France emdlalweni we-World Cup. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.